sokuyizizukulwane lezizukulwane behlezi lapho yilo ikhaya labo yindawo yabo yomdeni lamasiko abo abayaziyo yindawo lapho impilo yabo ehlezi khona amathuna boyisemkhulu labokhokho babo akhona indawo yenkaba yabo yikho lapho abadudulwa khona badudulwa nje ngezizathu ezishiyeneyo ezinye esingaboni ingani yizizathu ezilomsoco yebo abebhinga siyazwisisa ngoba bengahlala amanzi azabakhukhula kumele basuke baye kwenye indawo kodwa kulabanye abebhinga abepatoga lapho kuqalwa khona idolobha elitsha yindaba kungaphiwanga enye indawo engahlalanga abantu kuze kuphiwe leyo siyekhangela njalo futhi indaba yewange lapho abantu abakhanya bezadudulwa khona yimining sithi hawu shiwa ngathi coal igcwele kangaka ewange indaba bengaphiwa ngenye laba abamayinawo lapho kungahlalanga khona abanye kunjalo lasebay bridge lapho abantu abasuswa khona ngenxa yeplantation efakwayo yama-citrus fruits hawu kungani kungadingwanga umganga mnengi amaplazi maningi kuleli lizwe nxa abantu besuka yebo kungathiwa bazakhelwa izindlu kodwa ngubani ozababisela amasiko lemikhuba yabo abesebeyakhile beyenzile besekela izimpilo zabo ngalapho abahleli khona ngakho zakwenza lokho ngoba ungakhangela zonke indawo abantu bayakhala ngokuthi bebengatshelwanga ngesikhathi ukuthi bayasuka njalo lapho kuthiwa ngabaye khona ngakungafakwa ama-services ayeneleyo ukuze bayefika kiwo
ungasichazisela njalo ngamafitshane elifuna ukuthi ngabe kuyenziwa izikhalazo zenu
thina njengezinhlanganiso sithe sihlangene ngoba besizinhlanganiso ezingu-13 sivumelene ukuthi kumele uhulumende awalandele wona lawo ma-guidelines abekwe yinhlangano laye ayimemba yawo ngenxa yokuthi yabekwa yi-UN laye uhulumende wethu wayephatheke kukubekeni lokhu kakulandele khonokho njalo futhi sithi uhulumende wethu nxa edudula abantu akube khona esingathi yiwenza komthetho i-justice i-compensation eqondileyo njalo futhi kuqale kufakwa ama-services abantu babuzwe kukhulunywe labo bayeyibona indawo abazafakwa khona bathi ukuthi bathini ngayo bavumelane ukuze kube lento futhi yesivumelwano njalo futhi ekunye sikucela kuhulumende ukuthi ekunye ukududulwa akumelanga vele kube khona angakwenzi okumele akwenze ukuthi akhangele ukuthi lozo invest engahlala njani aphile njani lezakhamizi ezikhona apho ayenze njani ibusiness yakhe lezakhamizi ezikhona apho ngizakupha isibonelo njengomuntu oyabebuya ezolima engaphila njani lezakhamizi alime nazo zikhona kulokuthi azidudule kakube khona ikula elikhangela ukududulwa kwabantu uhulumende kungabi nguye le nkampani uma edudulayo kuphela kakubizwe commissions ama independent commissions lezinhlanganiso labamabandla babe khona abantu baphiwe counseling abantu baboniswe bafundiswe abantu amalungelo abo ahlonishwe ekwenzeni ukududulwa lokho ngoba lokhu kududula lakho kwesinye isikhathi kuyabe kuncedisa intuthuko yesigaba kodwa nxa sokwenziwe ngendlela engayisiyo sokuphambanisa abantu lamalungelo abo